Kumele sesihlukanise izinto ezimbili lapha kulungele abafundi ukuthi baphangiswa kuyele esikolweni. Osokuswelakala kathesi ukuthi eZimbabwe libe lamacebo aqatha azakwenza ukuthi abafundi nxa bebuyela babe ngabafundi abazivikelekileyo. Ngokuthi sibone ukuthi bakhuthazwe ukuba baje bafunda bahlatshwe phela ama-vaccine ukuze bavikeleke. Kanti-ke ezikolweni kube lababalisi abazakwenza ukuthi bacindezele imigoqo le abayifakayo evikela i-COVID-19. Kodwa nxa ababalisi bengekho, abafundi balakho ukuthi bangaze bakulandela ngokuqoqo izinqumo lezi ezifakwe nguhulumende. Ngizindlela embona ukuthi uhulumende uzabe ezamile ukuthi ananzelele inkanuko zabafundi. Nakho lazo kuqakathekile. Kanti ke ekunanzeleleni inkanuko zabafundi kumele ananzelele futhi inkanuko zababalisi. Nakho phela indlela ababalisi abasebenza ngayo ivele yona ihle ihlabe le ndima abafundi abazafunda ngayo. Akumelanga sikwehlukanise kakhulu lokho. Umbuzo wakho ke lapho uthi wona kungakufanele yini kumbe kuyinto ebalulekileyo. Ngithi mina kubalulekile ukuthi izikolo zivulwe abantwana bafunde. Njalo kuqakathekile futhi ukuthi ababalisi benehliswe ukuthi babuyele emsebenzini ngobuningi babo, kungabi khona ukukhonona. So kuswelakala ke ukuhleleka okuhle okuqakathekisa ezemfundo kumqhashi wethu esebenza kanye labezemfundo. Yikho ukukhiliza okukhona okuphoxa ezemfundo kathesi.
Manje ikusasa-ke kuyathembisa ukuthi ababalisi lomqhashi wabo bazaze bevumelane konke kubuyele kuhle kwezemfundo.
Engikubonayo kathesi ungathi kakukho ukuhubahubo linye. Engikubonayo kathesi ikuthi umqhashi uthi ngizamnxweba uze ubhense. Umbalisi laye uthi uzanxweba ngibhense kodwa ngime ndawonye. So usitsho ukuthi lapha sokusiba lenkani engake iyancedisa ukuthi ezemfundo ziye phambili. So kumele sicebisane-ke kathesi ukuthi kathi sakhala lezemfundo ngokungaxoxisane kweZimbabwe ngenxa yani. Kuyini osokuswelakala? Ngibona ngani kuswelakala ubukhokheli obulobuciko obungenza ukuthi siye phambili. Ngoba akuncede okwamanje ukuthi ezemfundo sizitshayelele phansi. Kanti thina siphethe umhaso wokuthi ngo-2030 sifisa ukuthi ilizwe lethu lithuthuke. Lizathuthulwa ngabantu abangafundanga na? Lizathuthulwa njani ngabantu abangafuwanga ubucithi obuhle emsebenzini yawo, ezandleni zabo, kanti le kuchithisa ukukhalipha wabo ezifundweni. So it's a challenge okumele uhulumende ayiphathe ngokomqondo. Yiyo engishiya iyingqondo. Kanti-ke laba balisi kabaqhubeke bequmbaqumba uhulumende bamuphe amacebo okuthi axazulule udaba. Yikho sizakwenza thina njengenhlanganiso ye-Sabre Teachers Association siletha ubukhokheli bethu kundaba ezinjengayenale. Sikhangele ukuthi kumele kube khona ingxoxo nkulumo ezizakwenza ukuthi zixazulule lolu daba.